sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyathathelela ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu, mhlaka 15 Mpandula 2023, nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No, no.
Umongameli Emmerson Mnangagwa use uthi yena akasu ilizwe lakhe eZimbabwe ngiyelizimeleyo lodwa.
Namusa abalimpi phambi kwenkundla befesa amacharge angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa wathethisa bathethisa uSoneni Moyo, nguye wayengu-double candidate we-CCC.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla ephala uMnumzana Gift wasalo siziba bamise phambi komthetho ndaba kamanje namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu lesichathamiya elizibiza ngegama lokuthi uDonsi lwamapostoli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lilizwe elizimeleyo njalo alisoze livumele ukubana amanye amazwe angenele kundaba zalo zomdeni. Lokhu kutsho emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe National Heroes Acre eHarare namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi amanye amazwe agoqela awe Africa la Petia afana leMelika leBritani esola ukunqoba kwakhe ukhetho olusanda kwedlula esithi lolukhetho aluqhushwanga kuhle. Aza njalo ngesikhathi ibandla eliphikisayo eleCCC lisithi lifuna ukhetho loluqhutshwe kakutsha njalo lulawulwe zinhlanganiso ezinjengeSADC leAfrican Union. Ekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe Heroes eKhaya Harare namuhla uMnangagwa uthe labo abacabanga ukuthi amanye amazwe angangenela kundawo zeZimbabwe okumbe alitshele okokwenza bayazikhohlisa.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No.
Bayaqhubeka befuna ukwenza kube lodlakela elizweni ukuze basitshontshele. Siyakwala lokhu.
Amazwi kaMnangagwa asolwe izikhulumeli seCCC uMnumzana Promise Mkhwananzi yena othi eZimbabwe lingeke laphumelela ngaphandle kokuba lisebenzelane lamazwe ikakhulu aweSADC.
Namhlanje uMnumzana uMnangagwa sesithi Zimbabwe is sovereign state. Besilwa impi enkululeko abancediswa ngamanye amazwe yini akuSADC, oZambia, oMozambique, Angola babengasincedisi yini ukulwa ukulwela ilizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili, i-Government of National Unity ayilungiswanga iSADC le-African Union yini. Njalo iZimbabwe ayisiyo ngxenye eSADC le-African Union yini. Into ezikhulunywa nguMnangagwa lezi zitshengisa ukuthi iSADC vele ayivumelani layo.
Amazwi kaMkhwananzi asekelwe izikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Hayi, sesikujwayele ukuthi ubaba lo uMnangagwa ngathola ithuba uyakhuluma into angazaziyo, ukhuluma into angakwaziyo lokuzenza. akula muntu ongaziyo ukuthi Zimbabwe ililizwe elikhululekileyo. Thina njengezaphu leZipra saphathisa ekukhululeni ilizwe lethu. Likhululekile ngebizwe ngegama ye, kodwa abantu bakithi abakhululekanga. Okwesibili, udaba lokuthi yena uthembisa ukulwisana lenkohlakalo, corruption, kuyisimanga kakhulu ngoba yena ungumuntu othintekayo kundaba eziningi ozokukhohlakala.
Kodwa ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ibandla leZANU-PF uMnumzana Thethi Ncube uvumelane lo Mnangagwa esithi amanye amazwe kumele azwisise lapho kuphela khona amandla awo.
Kubalulekile ukuthi siqale sinanzelele i-context ye-speech sikamongameli lapha akhulume khona ukuthi Zimbabwe is a sovereign country, njalo iZimbabwe ayisoze ivumele i-interference from abanye nje abantu abangasibo beZimbabwe. Lokho umongameli bekutshela ukuthi iZimbabwe yona uhulumende wakhe uqakathekisa kakhulu inhlelo ezitshintsha impilo zabantu baseZimbabwe, inhlelo ezi-affecta abantu beZimbabwe. Yes, lilizwe eliphila lamanye amazwe, kodwa kulamanye ama-problems okumele siqale siwa-priority.
UMnangagwa uchaze umuyi uMalinga njengeqhawe ebelilwela amalungelo abantu abagogekileyo. UMalinga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1945 waba lezikhundla eziningi kubandla leZANU-PF ezigoqela ukuba lilunga ledale laphezulu ele-Politburo. Wake waba njalo ngummeya wakoBulawayo. Ngesikhathi ebhubha ubengumcebisi kamongameli Mnangagwa kundaba zabaphila lobugoga. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli salele bandla njalo ingumeli wechabalala phelandaba edalele ephalamende uMnumzana Gift Osalo Siziba. Lelinye njalo ilunga ledalele ephalamende kanye lamakhansela amabili bamise phambi komthetho ndaba kamanje e-Western Communage koBulawayo namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelane lokhetho. Wanasasi Andlovu usethulela lolu daba.
Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuba mhlaka 16 ngenyanga edluleyo uSiziva nabanye abasolwa abathi u-Alderman Ernest Rafemoyo, uTendai Masocha, ukansela ka-Ward 20 uSimbarashe Dube lokansela ka-Ward 13 uLovewell Mwinde dabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo okulicala lakuqala. Icala lesibili ngelokuthi bathethisa uMamoyo ngalokho bephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Unkosikazi Moyo uzithi ungwebandla le-CCC lanxanga lelibandla lisithi alimazi. Umanji uProgress Murandu udlulisele ukuthonisiswa kwaleli cala ekupheleni walinyanga mhlaka 29. Igqwetha labasolwa uMnumzana Tinashe Runganga uchasise okunenyi ngecala lakuqala.
Namuhla baletwe phambi kwenkundla befesa amacharge angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa bathethisa uSoneni Moyo nguye waye engu-double candidate we-CCC. So yena kuthiwa warekoda i-evidence, wathatha ama-video. Then the other charge kuthiwa defacing of a political poster. Kuthiwa ngeday mhlaka 16 August uGift Siziba labanye bakhe behamba bevala ama-posters kaSoneni Moyo befaka yabo. So angizozi ngingene too much uphakathi kwe-case le ngoba lokhu ephambi kwenkundla. So siyaphenduka mhlaka 29 yiko icala leli ezathonisiswa ukuthi kubonakale ukuthi i-evidence abalawo iyayenza yini ukuthi abantu bayakhonfinwa.
Kucala lesibili umtshutshisi utshele umanje ukuba mhlaka 11 Ncwabakazi abasolwa laba baya emasangweni omuzi kamamangala bafika bamthethisa. Urunganga uqhubeke echasisa ngokubhekane loSiziba yena owetheswa elinye njalo icala lokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos elilokhe lisaphenywa.
Kulelo cala kathese amapolisa bathi basali investigator, so alilethwa ngaphambi kwenkundla. Kulethwe two kuphela lelo, hayi kuthiwa nothi kathese.
UMamangala utshele intatheli izindaba phandle komthethwandaba ukuthi ukuthi ufuna abasolwa bejeziswe kanzima.
Silapha eWest Com la ngendaba kaOstalosi ekamhla ka 11 August wabuya endlini yami ngo 6 ehamba namanye amakandidate babuya bazohlabela benjethisa phambi kwabantu bakhe. So ngafonelwa ngumakhelwane ukuthi ungaphi ngoba ngibona izimoto zitshaya endlini yami ngapha abanye bagide egedini lakho bayakuthethisa ungangathi ngisetown ngasengicela ukuthi ngicela ukugijima endlini kulabantwana.
Abasolwa bonke abangamalunga e-CCC batshelwe ukuba kumele baphenduke ukuzothonisiswa ngelanga elifanayo mhlaka-29 kuMpandula. Unkosikazi Soneni Moyo lonkosazana Sibongile Ndlovu ngomamangala njalo bengabafakazi bekucele likahulumende. Ngimela umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo e-West Commonwealth Magistrate Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukansela ka Ward 2 eGwanda olilunga lezano PF njalo okwe wetheswa amacala enkohlakalo izagamizi phezukodaba lokuthengiswa kwezitanda umnumzana Thulani Moyo usekhethiwe ukuba ngumeya waleli dolobho ngemva kokunqoba umnumzana Edgar Ncube owebandla le-CCC kukhetho oluqhutshelwe emahofisini kamasipala namhlanje. Walbert Ncube usipha lolu daba.
I, Thulani Moyo.
Do say that.
I will well.
And truly serve.
The municipality of Gwanda.
In the office of the mayor.
So help me God.
Ezamukela isikhundla lesi njalo ethatha isifungo sakhe sokuqalisa umsebenzi. Umeya omutsha uthembise ukusebenzelana ndawone lamanye amakhansila ukuze bathuthukise idolobho leGwanda. Umoyo uvotelwe ngamakhansila ebandla lakhe lezanu PF ayisikhombisa 7 kwadwa bencintisana layo oweCCC. Umnumzana Edgar Ncube laye wavotelwa ngamakhansila ebandla lakhe ayisithupha 6. Ukukhethwa kwamoyo kusolwe ngabantu abahlali abathi kathembekanga ngoba uke wathesa phethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wekomiti kamasipala ebona ngokwakhiwa kwezindlu. Inhlanganiso yezakhamizi yamethesa umlandu wokuphatheka kumsebenzi wenkohlakalo ekuthengisweni kwezitanda zikamasipala okulicala lilandulayo. Esikhundleni somsekeli kameya kungene ilunga lezanu PF njalo inkosikazi Sithabiso Mpofu yena ongobe umnumzana Wellington Nare oyebandla le-CCC ngamavoti afanayo. Lokho kutsho ukuthi idolobho leGwanda selikhokhelwa libandla lezanu PF lisuka ezandleni zebandla eliphikisayo. Lanxa kunjalo umeya omutsha uthi bazasebenza ndawone lamakhansili e-CCC.
Into engiyithembisa abantu beGwanda ukubana iGwanda nginama-target engiwakhangelela ukuwenza ukubana umuzi weGwanda utshintshe to a better town. Akula muntu ozaba excluded on partisan lines.
Ongcotshwe ngumoyo umnumzana Edgar Ncube utshele iStudio 7 ukuthi kasoli lutho ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho.
Akula lutho olusolisayo, yonke into was very transparent. Sikhangelele ukuthi service delivery ibe improved. Sikhangelele ukuthi ama-challenges nje wonke siwaziyo eGwanda ukuthi besile problem yamanzi, besile problem ye-refuse collection, into ezinjengazonezo. Zonke lezi zinto sizabambisana njengama-councillors sizama ukukulungisisa konke kube kahle.
Abahlali beGwanda labo bathu sodolobho omutsha kumele agcwalise isithembiso sakhe sokusebenza kuhle lamakhansila ebandla eliphikisayo ukuze kuthuthukiswe idolobho. Lokho kugcizelelwe ngunkosikazi Priscilla Nkala ongumqondisi kamasipala weGwanda.
Your worship, as the first citizen of Gwanda, you are supposed to love all the citizens of this town.
Ngihlonitshwa njengomeya weGwanda, kumele uthande bonke abahlali balele dolobho njalo kumele uphathe ukhansela bonke ngokufanayo. Akumelanga ukhethe uhlangothi kumakhansela, kuzisebenzi zemunisipala kanye nakuzakhamuzi zeGwanda. Njalo kumele ulalele izikhalazo zezakhamuzi, uzisize lapho oyenelisa khona. Kumele usebenze labanye njalo kube lokubambana eqenjini lakho.
Umnumzana Nkaniso Ncube ongumhlali weGwanda uthi akamthembi umeya omutsha ngoba eke wetheswa amacala enkohlakalo.
Mina inguquko lothulani angiyiboni ngoba i-corruption yona yodwa emqameleyo aseyenzile iningi kakhulu. Ukuthi engatshintshi ukuba corrupt because sethole i-mayoral position and uyitholele ukhonoko ukuthi ufuna uku-endosa ukuthi i-corruption yakhona ibe yinomasi.
Kodwa abanye bathi bamsekela umoyo. Omunye wabo ngumnumzana Albert Moyo.
Indoda lesifini uyamela lokho akubona qondile. I-development into ekuye ngumuntu wabantu. Yes, God Gwanda at heart. Esikufisayo ukuthi azi ukuthi xa esengusonhloko wedolobho akusela ukuthi lo ngwaleli bandla, yena sengubaba wedolobho. Loba ngabe opposition ngabakhe, loba ngabe zanu ngabakhe.
Esikhulumeli sebandla lezanu PF esabelweni sezansi emandebeleni. Umnumzana Malaki Nkomo uthi njengebandla bayajabula ukuthi banqobile kulolu khetho.
Abantu asezibekele ukukhonona lapha nalaphana uma umuntu uthe wakhethwa. Okukhona ukuthi ubaba uMoyo uThulani njengomeya weGwanda siyakwazi ubana ukhulele eGwanda njalo ube sekhansilini okwesikhathi eside. Izindingeko zabantu abaningi uyazazi. Ngaphandle kokuthi vele izitha kuphela ezo zakhuluma ngendlela eziyifunayo. Thina njengebandla lezanu PF siyajabulela ukunqoba kukaThulani ukuthi abe ngumeya.
Umasipala weGwanda ulamakhansila alithumi lantathu 13 njalo amane awo ngawesifazane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Umeli webhinga notsi edalele parlamente engiwebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amabandla aphikisayo kanye labasakhulayo abalalo ilizwi kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu kutsho ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku olwe International Day of Democracy olunanzwa ngesikhathi iZimbabwe iphuma kukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kakuhle. Njalo kulabakhokheli bebandla eliphikisayo ele-CCC abedlula ichumi asebebotshiwe. Ukuchaziya lolu daba yintatheli zindaba ye-Studio 7 uThabo Kancube uxoxa lomeli webhinga notsi edalele ephalamende umnumzana Sibanda.
Yebo langa mithakazelela kangako umhlaba wonke ngapha kithi ikhuluma kanje siphuma ku-activity akade kufuze ukuthi kube yi-activity ye-democracy. Hey, i-activity yokuthi abantu bekhethe ukuthi mbani esifuna esifuse njalo esikhokhelele ngayiphi indlela. Akula democracy ekhona kuleli lizwe ngoba kathesi sibona izeki yona ngokwayo eyiyo eyayenza ama-election. I-election okuyiyo ingxenye eqakathekileyo ye-democracy. Uyathola ukuthi lakathesi abakathengisa ama-village ama-polling stations wonke ngo-2378 ukuthi sibone phela ukuthi umnangagwa i-52.6% leyo wayithola ngayo. Ngoba thina esikuphetheyo nesikukhangeleyo yikuthi kanti wawina kwakhanya kungela ngitsho lo yedwa othokozayo. Pho uvotele mbani. Ngaba babesithi umuntu uwinile ngababe yibo abasengisayo ukuthi hayi nanku isithengiselo sakhona ukuthi lo umuntu nguye owinileyo. Thina eZimbabwe labaningi lapha e-Africa kithi lokhu sikhala ngokuthi asila umbuso kaZulu. Sinombuso wabalutshwana. Yikubona le mali yelizwe kayibuzwa ukuthi khona iye ngaphi isebenze njani. Yikubona ukuthi noma nxa sokuthiwa sokukhethwa abakhokheli bakahulumende ama-ministers umuntu uyazidobhela njengakibo.
Sikhangela lapha imithetho ekhona elizweni. Nxa uyikhangela ubona ngani ilungiselelwe ukuthi kube lokuzikhethela na?
Hayi, imithetho ungakhangela imithetho ekhona elizweni leli yimithetho eyokuthi lo ovele ekhona engasuki. Yimithetho yokuthi akula omunye njalo okufuze ebuhle kumbe ethathe intambo zombuso kuleli lizwe. Sinemithetho eminingi etshengisela ukuthi yimithetho ebunjelwe ukuthi khona abahulumende okhona bejezise ngayo. Kule bili le edluleka le ephalamende ye-criminal law amendment okuthiwa i-patriotic bill, abaningi bayibiza ngokuthi patriotic bill. Bonke umthetho piano awukhangela ukubona ukuthi umthetho ejonge ukuthi khona abaphikisayo bengasakwanisi ukuthi bekhulume.
I-United Nations yafaka i-theme eyokuthi kuthuthukise abasakhulayo. Sibabona na eZimbabwe abasakhulayo belelizwi elizwakalayo ekuthathweni kwezinqumo zesizwe.
Abasakhulayo kathethi ungabakhangela ukuthi khona abasemthethweni abasemthethweni yekumakhona bangani. Kulapho obona khona ukuthi abasakhulayo kuleli lizwe ngabalalizwe. O-Salos khuluma nje namhlanje kubese court besiyaqhonisiswa ukuthiwa khona wahlabela emgwaqweni. Ngamba abasakhula ngabe akwanisa ukuhlabela fo uzibuse wabo bamthola ngabo. Abasakhulayo bona nabo abana namsebenzi. Bakhuluma njani bakhululeka njani bengelamsebenzi yokuthi awubekwanisa ukuthi bephilise bevodwa bengathembi nge-political party kumbe ngabadala.
Kuyini esingakwenza njengeZimbabwe ukuthi sithuthukise uzibuse?
Ukuthuthukisa uzibuse eZimbabwe ngakumalana nani zonke ukuthi izano belilizwe ngaso bande sabo. Okokuthi bona bangazitshela njengezano ukuthi hayi lapha senza umathanda. Kumbe lokhuyana kwakukhulunywa ngusisi Mthwangwa ukuthi khona nxa lifuna ukubusa lani kuleli lizwe hambani empini. Lokho kayisikho ukuthi uze kwenza kahle. Leli lizwe ngaso lizwe labonina. Leli lizwe ilizwe lomzimbabweni wonke. Asingeke sabanjwa ngabalutshwana besibambe sisekuhostel. Ngabantu abalutshwana besenzela ukuthi bebelokhu bevuphuluza imoto yaleli lizwe. Kwakuyisikhathi ukuthi amaZimbabweni phakameni manyathini sibe muntu munye.
Lo-ke bekungumeli webhinga notheatre lele phalamende engowebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Prince Dubeko Sibanda exoxa loThabo Kancube owe-Studio 7 esecingweni esebhinga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sesigodlo sikamongameli weleMelika esibona ngohlangothi lwezomvikela White House National Security Council, umnumzana John Kirby utshele intatheli zindaba ukubana ilizwe lakhe likhathazekile ngokusebenzelana kwele Russia lele North Korea kwezomvikela. Lokhu kutsho ngemva komhlangano wenkokheli zamazwe omabili owenziwe kuthange. Kube lokunye njalo kuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo ekuseni okuwise isakhiwo edolobheni le Amzins. Lokhu kulandela ingozi enkulu yokuzamazama komhlaba etshiye ibulele abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu kwalimala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye. Liyilalele kumsakazo we-Studio 7 eye Voice of America esisakaza sise-Washington DC. Kuli viki uhlelo Woza Friday silechembu lesiqhathaniya elizibiza ngegama lokuthi uDonsi lomapostoli lona ke licula ingoma zomdumo wokholo likobulawayo. Asizweni ke umsakazi weStudio 7 uEzra Chisesibanda exoxa lo nqobaniswela okhokhela leli qembu.
Unqobanisi wela nguye owasungula leli qembu lamalunga akhonza i-12 apostoli. Bahle bazinika igama ngaleli bandla. Polona labunjwa njani, nini njalo kutheni siwena?
Liyifonywa mhla ka 19 August ngo-2020 ngesikhathi esinzima se-lockdown lona leli qembu. Emva kokuthi sengizule ngazula ngihlutshwa isipho ngubizo lokugcula enhlizweni, kodwa ngahlangana labafowethu njalo ngahlangana labo beyimuli endaweni eyodwa ephela ndaba wethu. Hawu, umuso ongaka sahle senza iqembu. lona lele libizwa ukuthi udonsi lwabapostoli.
Walandula, walandula, eliwala, ndula, eliwalandula, eliwala.
Umculo wenu lo wamaphimba amnandi kangaka uthiwa yini? Pho wona selawucindezela yini lo mculo ngobani?
Umculo wethu thina sithi akaphela. It's dashed with imbube and apostolic sounds. Sinezala deli lodwa elengoma ezingu-8 lithi lona ukusondeza ebukhoneni. Silama single track futhi amabili. Elinye langkhona lithi My Africa.
Jenga kambu kukona hii nabalenza nabale nchukunchu yokuti litule.
Silo mambu tutere. Akati kwa ngoma zonka zisaveleo eze sishona. Ule ngoma yotu wa esi ndebele. Ai tete enkonzwe ni agiti. E silo tulanmana. Uphakamise umculo weZion wawubeka ezingeni eliphezulu. Lo Andrea the vocalist engowenkonzo yakithi sithi sina nathi khona ngemva kwakhe sithi siveze umculo wethu ungene ebantwini njengento entsha.
Umkhulu wedonsi lamapostoli alitshumi lambili usutholakala baxhaze phela nawe mlaleli ngokuthenga umculo wabo.
Sinazo ezinye zezingoma zethu ku-iTunes, sinazo ezinye zezingoma futhi ku-SoundCloud noma zingakapheleli. Siyatholakala futhi kulama social media handles. Sina page lethu kuFacebook udonsi lamapostoli, ku-YouTube udonsi lwabapostoli siyatholakala futhi lapho. UTikTok lwabapostoli udonsi siyatholakala futhi. Ngibonge kakhulu balaleli.
Leli qembu udonsi lwamapostoli bethumi lambili lihlanganisela abadala nabantwana. Belimana unqobaniswela yilo besidlalo kuhlelo waza uza Friday. Benazo nemnandi kini lonke ikamera mu Ezra Jesus Bani.
Samaria, ipuzise, entonjenda chakobe. Samaria, ipuzise, entonjenda chakobe. Angege wenze, wenu mchuta, minanyi munta Maria. Angege wenze, wenu mchuta, minanyi munta Maria. Kube uyazi ubuzokela oyimama ndokuphila. Kube uyazi ubuzokela oyimama ndokuphila. Okethelu tholoku kamanzi ngobalumthombo ujulile. Okethelu tholoku kamanzi ngobalumthombo ujulile. Yamuza nkosi uwachatapi onalama ndokuphila. Yamuza nkosi yangu wachatapi yawoma ndokuphila. Wozanina ikachele nani esingwayo. Wozanini jimilonke onisogu nipumuza. Wozanina ikachele nani esingwayo. Wozanini jimilonke nisogu nipumuza. Mkulu yini ulochakobe owadini kalumtombo. Mkulu yini ulochakobe owadini kalumtombo.
Ngilethe mbali ukholisile umculo weqembu elizibiza ngokuthi udonsi lwamapostoli. Lingakhohlwa-ke ukubana ku-Live Talk namhlanje sikhangela umngcwabo weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga, yena-ke obekwe emathuneni awe-National Heroes eka namhlanje. njalo sizakhangela ngosuku olwe International Day of Democracy. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.